Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 14 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Namuhla kwanela umnyaka ogcweleyo umeli wezenkeza West edalele parliamente olilunga le-TRIPC umnumzana Job Sikala evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Iparlamente izahluza ngokujulileyo udaba lwempatalo yokuncintisa kukhetho ngemva kokuphatha lolu daba kancane izolo. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubotshiwe izolo wamiswa enkantolo kodwa walandule amacala awetheswayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West edalele parliamente njalo eyisiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-TRIPC umnumzana Job Sikala usefikise umnyaka ogcweleyo namuhla evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison eHarare kulandela ukuboshwa kwakhe mhlaka 14 ngonhlangula nyakenye esetheswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Ngemva kokuvalelwa uSikhala wasuka wetheswa amanye njalo amacala achiyeneyo aloke ebhekane lawo. USikhala wabotshwa ngemva kokwethula amazwi esililweni selunga le-TRIPC uNkosazana Moblessing Ali owathunjwa wagongodwa ngumsolwa obikwa elilunga le-ZANU-PF wamqumaquma umzimba wayajikela izitho zakhe emthonjeni. Ngenyanga ephelileyo umnumzana Sikhala ufunyanwe ngumthethwandaba kamantshi elecala lokuvimba ukusebenza komthetho wasehlawuliswa ifayindi yamakhulu amadola aseMelika ayisithupha i-$600. USikhala ubikwa ezamiswa enkantolo namuhla. Usecele kanengi ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail kodwa walelwa ngomantshi labahluleli be-High Court. Ibandla le-TRIPC lithi uyahlukuluzwa iZANU-PF ngendaba zombusazwe, kepha yona iZANU-PF iyakulandula lokhu isithi uSikhala uyisephulamthetho esimele sibhekane lamacala aso. Idale leparlamente namuhla likhangelelwe ukuhluza kabanzi udaba lwemali ehlawulwa yilabo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ikomiti ebona ngezemithetho kuleli dale isike yaluphatha lolu daba futhi izolo ilunga le-TRIPC umnumzana Tendai Biti uluvusile eparlamente esithi kumele luhlafunwe ngamalunga aleli dale wonke ngemva kokulaywa inkantolo ye-Constitutional Court. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000 ngamunye. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ephalamende bona kumele babhadale inkulungwane eyodwa i-$1,000 okuyimali yamabandla ezombusazwe athi yakalayo. Abancintisa kukhetho lwamakhansila bona ababhadali lutho. Lolu daba lukhwezwe emthethwandaba ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Mhambi esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla yehlise limali. I-Constitutional Court ithi kusiyafika ngolwesihlanu iparlamente kumele ibisihluzile lolu daba yavumelana ukuthi iyehliswa na imali. Sixoxele isikhulumeli se-TRCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Sikhangelele ukuthi ama-fees la azawehlisa abe nama-fees atshengisa ukuthi lilungelo ukuthi amabandla labantu abazimeleyo esingathi ngama-independent ukuthi benikise bebe abantu abazizwa bekhululekile ukuthi befake amabizo ku-nomination court becontest-e njengabantu abanamalungelo ngaphansi komthetho welizwe. Lokho bese kwenziwa uhulumende kamnangakho ukuthi ifee yomuntu oba ngu-MP ibe $1,000. Lukhana ngiswele amazwi amahle awondlekileyo engawa watsho ukuthi ngikhulume ngaleyo ndaba, ngoba bekuyindlela yokuvalela abantu phandle, ikakhulu amabandla amakhulu anjengawe-Citizens Coalition for Change. Yakuzananzela ukuthi nxa iParliament inabantu abayi-200 kuyokuthi u-MP oyedwa ubizela 1,000. Kuyawushisha ukuthi i-Citizens Coalition for Change kuyawumele ingene esikhwameni ikhiphe imali engange-$200,000 kuma-MP kuphela. Lapho asikakhulumi nge-local government, azikakhulumi ngama-senator, azikakhulumi ngawe-proportional representation labanye abaqakathekile ukuthi bengene edale parliament. So ushibana ukuthi lokhana bekuyindlela yokuvalela abantu ukuthi benganqintisi. Phela yena uhulumende akumhluphi, uhulumende uthatha i-reserve bank, uhulumende uthatha kuma-ministry, uhulumende wethu esikawo lapha lo wezigila mkhuba vele utyontshela uZulu. So kulula phela kibe ukuthi bethathe izimali lezo bebhadala izekhi.
Kodwa abezanu-PF labo siyabezwa bayakhala bathi imbhadalo le iphezulu kakhulu.
Abezanu-PF nxa bekhala lokhana singathi ukuthi ngesikhiwa ngama-crocodile tears, babefuna ukuthi sibazwele. Kodwa bona beyibo abafaka lezi zinqumo ezibhedayo kangaka. Abezanu-PF ungananzelela uthe kuchaya ama-investigation ngemva kokhetho luka-2018 ngayinanzelela ukuthi imali yelizwe yathathwa yayothenga izimota zezanu-PF. So namhlanje nxa ungabezwa besithi kuthiwa imali le iningi kakhulu, umbuzo esiyawubuza ukuthi kanti-ke owavele wafaka leso sinqumo sokuthi imali kumele ibe yi-$1,000 kulaba abafuna ubangama-MP ngubani? Ngubani owavele waletha lowo mthetho, ngoba umthetho lo wafakwanga abantu abaku-opposition? Ubani oseze wahamba imthethwandaba ukuthi alwise leso sinqumo esama-$1,000 umbhedo onje elizweni lethu? So lokho sithi ngesikhiwa ngama-crocodile tears, abantu abamelanga belalele lokho okuthiwa ngabantu bezanu-PF ngoba bayabe zama ukuthi besivala amehlo.
Umnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-TRCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Njengoba ubona ukubana indawo le emali ebhadalayo ikhawa ngummeli wabantu lani singaba abantu abahambileyo phakathi
inkantolo ye-Constitutional Court yanquma ukubana kusiyafika ngolwesihlanu iParliamente kumele ibisilulungisile lolu daba. Ubona kusiba lesi sombululo yini ngempela limali isehliswa?
Njengoba vele be-afrikshe i-court malana ngodaba lolo mali la i-contact akuhlinzeke kodwa mine lesikhathi esithize sohlomelemelile sobazalana abalanguzile lowangabi uyiwa ngabi. So I'm sure ama-esenzenge ngabengiphuthethe wazi ukubana kubona kanti lozele yenzakala njengakhonoko ngoba iParliamente into yokukhulumayo kuyinto engumthetho ekhona ku-constitution ongamelanga yeqiniwa.
Isizwa abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-TRCC bathi imali le yahlelwa ngabomo nguhulumende webandla lenu owezanu-PF. ngenjongo yokuthi lenqabele bona pamabandla aphikisayo ukuthi bancintise ngoba gabalayo imali. Bathi lina lilayo imali ngoba yine liphethe izikhwama zikahulumende. Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF Central Committee sixoxela ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezivela eMathebeleland ezisebenza kweleBotswana sezitshengise intyunkuntyu yokungena kubhizimusi lokwemba ekhaya. Abantu laba bakhala ngokuthi inotho esemhlabathini weMathebeleland isithathwa ngabantu abavela kwezinye izigaba. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Abenhlanganiso yeSpanye Cultural Society lamalunga edlula amakhulu amabili lenqeye ibambe umhlangano usetshenziswa inkundla yabulenjini yeWhatsApp ukuxoxa amathuba akhona kunhlangothi zokwemba. Okade ekhuluma ngamathuba akhona kwezokwemba uManjini Ladumani Kwethu uthi kuqakathekile ukuthi abantu babe lolwazi lwale bhizimusi bengakangeni kuyo.
Iningi lakithi siyazwa abantu bediscussa ngemining, sizitshela ukuthi hayi imining is something beyond us. Kube kanti kulabanye ababuya bevela kwezinye indawo befike bekwenze khona lokhu bephumelele sibakhangela ukuthi awunangeyani umuntu senothiswe ligolide kumbe senothiswe yilokhu. So kusemandleni ethu lathi njengabanikazi bendawo ukuthi si-approache ingatsha zikahulumende ezikhangelane lalokhu sithole amalungelo aqondane lathi njengabanikazi bendawo.
Umsekeli kamphathisihlalo kunhlanganiso yeSpanish Cultural Society uMnumzana Bekithemba Jele uthi babone kuqakathekile ukuqoqa umhlangano ukuthi abantu benelise ukuba lakho ungabaphathisa ekakhuluma sebephindela ekhaya.
Zona ningi inhlelo yezenzakala ekhaya kodwa uthola ukuthi ziyasikhutha njengabantu ababephandle. Ikhosi sikubona kuqakathekile ukuthi sihlanganise amakhanda sixoxisane ukuze lathi senelise ukuthi sikhulumisane labasekhaya njalo la lezinhlanganiso ezisekhaya ezikahulumende sitsho lapho esifuna ukuthi sincedise khona.
Ngomnyaka ka-2021 uhulumende wakhipha incwadi ezinikeza amankampani ukuthi adinge indawo lapho angemba khona ezibizwa ngokuthi ngama-exclusive prospecting orders ama-EPOs. Ujele uthi kulokunanzelela ukuthi kulabanye abafika emhlubulweni weMathebeleland abafika bezothola indawo yokwemba kuthiya abantu bendawo bephandle.
Indawo eziningi uyathola ukuthi abanye abantu babe sebephange bakhishima bayenza lokho thina abayesingakwenzanga. Okufana lokuthi indawo yama-EPOs uthola ukuthi indawo yonke eMathebeleland isithethwe. Nxa usithi su-applyela imayini uthola ukuthi abanye sebe-applyele ngaphambilini njalo abangayisiko khonapho abahlala khona beduze, kanti bekuqakathekile ukuthi lathi siseduze lapha sithole ukuthi siyancedakala, kanti phela anti lathi sisemhlabathini owedwa.
Okubhizimusi yokwemba igolide kodwa ihlala eBotswana umzana Faithon Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi abantu bebambane bangene kubhizimusi yokwemba ngoba bengabuyelwa inzuzo.
Igolide ayihluphi imakethi yangkhona ngoba uhulumende uyoyithathayo. Ilabantu anjeabo Fidelity, ilabantu ekilinwa khona ukuthenza ku-easy. Le mali yangkhona rate yangkhona ngiboni right so far so good. So far so good. Ngoba ilaba ithenzwa kunye kwazi uyithenza nxa ufika irate yangkhona i-right uzama $60 something. program. We now chance with the Zulu can survive.
Uhulumende weZimbabwe uthi yena ufuna ukwenza uhlangothi lwezokwemba uthi lube yilo luhamba phambili ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Kodwa bahlaba omkhulu umkhosi kakhulu emhlubulweni efana leMathebelelandi kanye lenkabazwe ukuthi abavela kwezinye isigaba kumbe kwamanye amazwe afana leChina yibo abagcina bethola amalayisensi awokwemba. Indawo eziningi eMathebelelandi sezingaphansi kwabantu abathola incwadi zokwemba ezama-EPOs. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano webandla lakhe leZANU PF owePolitbureau izolo ukuthi osomabhizimusi abakhweza intengo yezinto mahlayana bazabotshwa bavalelwe emajele. Inkundla yeZimlive yona ithi uMahlekisa weHarare ongusaziwayo uNkosazana Felistus Murata waziwa njalo ngegama lokuthi Mayititi uvalelwe izolo esitokisini ngemva kokufunyanwa elecala lokutyontsha. uMayititi uza kwetywa namuhla. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 salibona ninjani ngapho? Ha, no thina siyaphila ngapha. Siyabonga umsebenzi yenu, siyabonga amagalelo ena. Alo buciko, yesi kukhona inkulumo eyakhulumeka, ukhona kade ode Paula lapha, omunye ethi khona ama opposition parties kwamele bambane. But ukubambana kwama opposition parties kwamele bebe ne vision eyodwa noma bebe miqondo omunye. Manje sobambana kanjani nabantu bafana nabo MDC Tingorumo MDC Monzora abantu abaqophe ukuncedisa izano kube ne one party state abantu esingathi babe be infiltrateile mabe ngangena ku CCC noma sithi ngolimi olungcono sithi babe bezimpehlane abantu abangancedisiyo but ababuya bezo bidliza. Ah, ngaphandle kwalokho vele yoni MDCT ayinabantu. Ngobani ngibani ongaphakamisa isandla to support MDCT lapha ekhaya? Akula, ayilabantu vele kwabonakala ngama by elections ukuthi ayilabantu babe kubona bebambelele bethola ilift yamahala nje kuphela. Ukubamba no opposition ababe emqondo omunye bebe ne vision efanayo. Siyabonga ngabe muntu.
Studio 7. Ngibonge namthola ithuba lokuba khulume nami engethemba ukuba namhla ukuthi mina nami ngizathola ithuba lokuba kupublish umhlaba wonke ubekwazi isikhalazo sami. Ngizwa ubuhlungu kakhulu manje sizokuthwala eZimbabwe lapha siyasuka. Mina ngilamba kangaka. Khathesi nginje ngumuntu owalwela nami inkululeko enale. But just because I'm Ndebele and engazange hambisane nalokhu okokucindezela nga-survivor kuku ground baleka kwamizenye kude South Africa. Imali zami zamapension ezama-compensation ezesiwovet kunzima ukuthi ngizithole sebazidlela ngalimala ngathola 37% disability. Angikwanisi ukusebenza in-powerful kodwa konke lokho kuvele abakukhangele.
Hey, ninjani kuJojo 7. Hayi, okhulumayo yimi Samusa. Nesithi ngibingelele. Bantwana bezimbabwe kanti nini umumo sekhaya madoda. Ikufaka undoda lo limfaka ukuthi kuzajova ngendlela ilizwe kanti kade ukuthi ilizwe selingaphi. Hawu madoda, umuntu othi siye eParliament bese bophi isikanki. Bophi isikanki udrug nini? Hawu, usibisele emuva kakhulu. Chetilizo ayijikele emsamu khatshana wathi kuchobodisa. Ndawo simotshini.
Sawubonani balaleli abagcwele ngezindawo. Hayi, le ndaba le eyenziwa uMnangagwa leyi ela ndaba ningi sithole. Hayi, ifamily lasithola I think into kumele beyenze kumele beyale are of 23 years zonke lezi khona manje bengathuli hero ngokusemupha nje ubu hero ngokuthi ngumhlobo wakubo beyihlukumeza nje ifamily yakwaSithole ube nje bayamyekela azilalele ngokuthula.
Sabona msakazi, ngiyabingelela isisa kithi sakamthwazi ubingelelayo undodana inkunzi encane ngizalwa phansi eCholota endaweni yakwaMndeva. Bengicela siyo sakithi samaNdebele sihlanganeni siphumeni kwezepolitiki singeneni esizweni sakithi sakheni imbizo sakheni siyo sakithi sakamthakazi ngokuthula la ngokubambana sikhulume namadoda aseMpumalanga sithathe siyo sakithi.
Sanibonani Studio 7 labalaleli, lo okhulumayo ngudube ngudube okhulumayo ekhaya kuseGwanda. Ngikhuluma nje ngeseGoli. Yezwa abantu bakithi bayakhala bakithi ngokukhuphuka kwezinto intengo phela amanani okudla yebo, kodwa hheyi into zepolitiki ziyakhathaza. Bese ngibuyela emuva ngicabange laphana ubaba upresident ngesikhathi abantu bekhala ethi yena ongenanto yokukhuphula kakhuphula ibhulugwe. Manje nonke sebeculenye ingoma futhi engeyona efana naleyo kabe beyikhuluma, sebekhala ukuthi abantu bama-businessmen yibo abakhuphula intengo. Angithi babavumele ukuthi bakhuphule intengo ngesikhathi abantu bekhala. Namhlanje basokusondela ukhetho, isikhetho solusondele, sebezama by all means ukuthi ayilungiswe lento. Ngokubona kwami sekulethi impela, sebephuzile ukuyilungisa lento. Ayikhona intengo bakithi abantu bathole nzima. Bengithi ndlulise lokho nami.
Basakazi beStudio 7 ngiyalibulisa, ngilincoma njalo ngomsebenzi omuhle, umsebenzi wokuphatha amazwi enkululeko, amazwi okwenzakala kuleli eleZimbabwe. Ngithanda kubana ngikhulume ngendaba enyatsime ye uhulumende yezano PF izondile lindawo ngoba inazelela ukubana yenza umona ngalokhu ithanda idinga ukwethusela kakhulu abantu benyatsime. Kodwa ngithi balandeli be-Triple C abasenyatsime ngithi hayi manini sibindi lingethuki, musavuntuka musavuntutswa lezizi arina nyanga zebe.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump ubotshiwe wamiswa enkantolo yeMiami eFlorida izolo ngemva kokuvulelwa amacala angamashumi amathathu lasikhombisa awukuphatha buchapa amaphepha lemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni. UTrump walandule wonke lawa macala ndawonye lomunye abotshelaye owayengumncedisi wakhe umnumzana Walt Nauta. Ababili laba betheswa njalo amacala ukuzama ukwenqabela abomthetho ukuba bathathe amaphepha la abawabotshelweyo. Lokhu ngokwakuqala embalini yaseMelika ukuthi umuntu oke waba ngumongameli waleli lizwe abothe avulelwe amacala. Kepha uTrump yena oncintisa kukhetho lukamongameli efuna ukubuyela kulesi sikhundla uyawalandula lawa macala esithi uyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Umahluli uxwayise uTrump lonauthi ukuthi bengalokothi bakhulumisane ngalolu daba futhi bengaze baxhumana labafakazi. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo elilunga le-Triple C eMelika umnumzana Tim Moringa yi.
sibona ukuthi hayi nganto amacala angkhona akhona sibili and umthetho welelilizwe ngoba sizwe u prosecutor u Jack Smith labantu abaningi bekhuluma besithi akula muntu ophezulu kwemthetho lapha eAmerica so hayi ukulandelwa komthetho ka test ngiyakubona ngoba ngawuthwa usemazweni akithi or some other places hayi umongameli welizwe babe ngasoze bemthinte nokwaka test mina mbona ngathiwa ekupheleni kwelayindaba ngathiwa bazampadona or bamnika ipadona ngoba angiboni mina siyejele but osokumlimaze kakhulu indaba zakhe zokukhankasa ukuthi abe ngumongameli welizwe kwesithu siyakwazi ukuthi waba yi-one term president so se qalisa ukuba campaigner ukuthi angene okwesibili but sibona ukuthi ama-Republicans siqale ukubona u-governor we-New Jersey u-Chris Christie izolo ekhuluma esithi yona amacala wona lawa they are very serious ngoba abe bambuje ubuchapa and angalimazisa abantu abaningi abasebenzila ama-intelligence agencies lama five eyes amazwe na akade be share law information eyokuthi amazwe abo abe secure.
UTrump uyawalandula lawa macala kanti labasekeli bakhe abaningi bamalaye bathi uyahlukuluzwa nje. Kodwa ngokuya kwesikhathi lapho esethethwa mpela lawa macala kuvela ubufakazi enkantolo ubona bekhona yini abasekeli bakaTrump abangamhlamukela besithi hayi sokuvelile sibili ukuthi ngempela wadala amacala.
Mina mbona ngathiwa okwakathesi abantu abamelaye hayi siyakwazi lathi ukuthi everywhere in every situation kwake kwaba khona lo mongameli uClinton laphana engene enkingeni lo Monica Lewinsky. I-Democratic Party yonke labo Al Gore vice president wakhe babe melaye until ubufakazi sobuphumile egcekeni hayi bahle bathi hayi lokho beku-wrong so okwathi esembone ama-Republicans sekhuluma lalabo abakhankasayo o-Tim Scott labo-Nikki Haley bathi ma icala leli likhona sibili ngoba bazavula amacala angkhona in the coming months ukuthi sibone sibili ukuthi okwakuhamba njani lo mongameli uTrump. So hayi abamalaya okwakathesi ukuthi lawa abakaboni ubufakazi bakhona but after that ngibona ngathiwa hayi i-campaign yakhe ukukhankasa kwakhe kuba ngumongameli ngathiwa it's slowly coming to an end okwakathesi ngoba siyakwazi ukuthi from 2016 ama-Republican amaningi e-party yakhe bathi yena kawinanga ama-down ballot races wona ngama-senators lama-congressmen badliwa yi-Democratic Party this past congressional run babecabanga ukuthi kwakuzaba le major switch but asizange siyibone and then sibone ukuthi i-economy ye-America isingene ku-bullish market. So ubaba umongameli uBiden ngathiwa la uyadonsa so khonoko konke is adding up ukuthi abantu sebeqalisa ukuthi hayi kathesi sesimele sibone ukuthi amacala lawa are they very serious ukuthi bamkhiphe in their consideration or ahambe ejele in the end ngoba siyakwazi ukuthi lapha eAmerica umuntu wonke lives by the law so bona banga khanya ngathiwa sebe favor yena lowo mongameli akusoze kube kuhle.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lebandla le-CCC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umeli wezengeza West yedale lephalamende olilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC umnumzana Job Sikhala ufikisa umnyaka ogcweleyo namuhla evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Iphalamende ikhangelelwe ukuhluza ngokujulileyo udaba lwempatalo yokuncintisa kukhetho ngemva kokuphatha lolu daba kancane izolo. Oke waba ngumongameli waseMelika umnumzana Donald Trump ubotshiwe izolo wamiswa enkantolo kodwa walandule amacala awetheswayo. Abangenelisanga ukuzwa izindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voandebele.com. Olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.